Sika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 8 kuNcwabakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ukhulumende ozayo ozabe ekhokhela ilizwe leli okweminyaka elandelayo, sikhuthaza ukuthi konke lokhu esikukhulumayo akulaleli njalo alungisise udaba oluhluphayo. Lokhu sikwenzela ukuthi ilizwe lethu libe lokuthula njalo ukukhulumelana kufuze kuqakathekiswe ekwenzeni konke lokhu.
Inhlanganiso ebona ngentuthuko yabatsha, eNational Association of Youth Organizations, ithi uhulumende kanye lamabandla wonke ezombusazwe sekumele behlale phansi bakhulumisane.
Sina njengamagqwetha umthetho usitshela ukuthi uma singakhali ngempumela yokhetho, simele sithathe simise emthetho wandaba, asile evidence lobufakazi obusengisa ukuthi into simi kanjani.
Amagqwetha amela umkhokheli womanyano we-MDC Alliance edabeni lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli bathi sebabuthanise ubufakazi bonke obufunakalayo bokusa edalele Constitutional Court. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Peace Project ithi bekulezehlakalo zodlakela ezimbalwa kunyanga edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso ebona ngentuthuko yabatsha, eNational Association of Youth Organizations, ithi uhulumende kanye lamabandla ezombusazwe sokumele yahlale phansi yakhulumisane ukuze kudingwe indlela zokuqeda okufuthelana okuselizweni okungakhokhelela ekuqhamukeni kodlakela olubi eZimbabwe ngemva kokhetho lwangeviki edluleyo. UGibson Bebe weStudio 7 usethulela lolu daba eseHarare.
Abasakhula ebenhlanganiso eNational Association of Youth Organizations nayo baveze imbono yabo le emhlanganweni lentatheli zindaba eHarare namhlanje. Umkhokheli wale nhlanganiso uMnumzana Mishe Gondo uthi le imibono hatshi amalunga enhlanganiso yabo kuphela, kodwa iningi labasakhulayo elizweni asebebona elakusasa labo lisibamnyama ngokufuthelana kuselizweni. UGondo uthe kuqakathekile ukuthi inkokheli zigumisane umlotha kulokuthi ziqakathekise ukulwela ukuthi ngubani oyinkunzi.
Uhulumende ozayo ozabe ekhokhela ilizwe leli okweminyaka elandelayo, sikhuthaza ukuthi konke lokhu esikukhulumayo akulaleli njalo alungisise udaba oluhluphayo. Lokhu sikwenzela ukuthi ilizwe lethu libe lokuthula njalo ukukhulumelana kufuze kuqakathekiswe ekwenzeni konke lokhu.
Isikhulumeli senhlanganiso yezifundi eyeZimbabwe, National Students Unions, naso uMnumzana Thathenda Madondo obikwa edingwa ngamapholisa labe-Central Intelligence Organization, CIO, uthe okwakhathesi kumele kube lokukhulumisana njengoba ukuletha amasosha edolobheni lokutshengisela sokufaka umphakathi engozini njalo kungeke kwalungisa okuhluphayo.
Okwakhathesi sikhala ngokuthi abantu bekhulumelane ngoba sikhanyele akula okuzalethwa ludlakela olukhulu. Abantu abasoze bazwisisana njalo abasoze kusinceda ngalutho ukuthi abantu betshengise amasosha ababulali, abanye babo begcine bebotshwa ngenxa yokusebenzisa amalungelo abo. Ngibona ukukhulumelana kuyiyo yodwa indlela esingahamba ngayo.
Omunye wabasakhulayo wenhlanganiso le njalo eyilunga lezinaso uMnumzana Samuel Gwenzi uthi akubaphathi kuhle abakubona kufunzakala ngemva kokhetho osokufethusa abasakhulayo, iningi labo eselihlala licatshile zesaba ukuthi amasosha asenyakazela ndawana yonke eHarare.
Sifuna ukukhangela umthetho wokhetho sisiya phambili. Siphatheke kakhulu ngodaba lodlakela olube khona ngemva kokhetho ngenxa yamapholisa lamasosha oselwenze iningi labatsha ababesenza ezombusazwe becatshe. Yikho sicela bezame ukungasebenzisi amandla ukuze ilizwe lethu libuyele libe ngelokuthula.
ngemva kodlakela olube khona eHarare abantu betshengisela besola ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission zilekhi ukuthi iyaphuza ukwethula impumela yokhetho lokudinga umongameli. Amasosha asola ngokusebenzisa ucuku emizameni yokuvimba umvikela ongenziwa ngabantu njalo abekwa esehamba emalokishini etshaya izakhamizi. Kunje amalunga enhlanganiso zabasakhulayo egoqela ozinasi lezinye agoqela umongameli wenhlanganiso u-Archibald Matinda lo nobhala jikelele u-Astifunye badingwa amapholisa amasosha labe-CIO. Ngokunjalo la malunga enhlanganiso yabasakhulayo e-General Consensus u-Osalo Siziba lo Makombarero aruzivishi labo bayadingwa. Phathamandla somanyano wabandla aphikisayo owe MTC Alliance umnumzana Thenda Ibiti ubikwa eke wazama ukuboshwa namhlanje ebalekela amapholisa kodwa eminye imbiko ithi akazange aboshwe kodwa abantu makhaza yibo abakade befuna ukumbopha kwaze kwalamula amapholisa akwele Zambia. Imele sithu 7 ngiseHarare New Gibson Pepe.
Sizalithulela ke okwenzakeleyo kumnumzana Thenda Ibiti eZambia kumzuzwana nje elandelayo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Peace Project ithi bekulezehlakalo zodlakela ezingamakhulu amabili lamachuma ayisithupha lesithupha i-266 kunyanga edluleyo. Lanxa amabandla ezombusazwe alobelana phansi isivumelwano sokuthi azalondoloza ukuthula. Amazwi ahlukumeza abanye abikwa ayesethula enkundleni ezijiyeneyo ezebulenjini ezesocial media ikakhulu emadolobheni. Emaphandleni impahla zokulima kanye lokudla kwakuphiwa abasekela ibandla lezanu PF. Izehlakalo zodlakela zibikwa bezibhahe ezigabeni ezibalisa iMashonaland Central, iManicaland, iMaswingo, iMashonaland East kanye leMidlands. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomfundisi uSeni Sfanda, umqondisi wenhlanganiso yeChristian Alliance eyayikhuthaza ukuthula emphakathini.
Thina besikhangele kakhulu ngapha koBulawayo nasesigabeni zemathebelelenzi ngendlela ebesisebenza ngayo lezakhamizi lababambe izigaba akuzange kube lodubo. Besithi singabona sokulodubo sihambe siyekhuluma lezinduna kumbe sihambe siyekhuluma nabama-political parties sizama ukuthi abantu baxoxisane. Ikanti ezinye inhlangothi zethu ezikwezinye indawo beziyebo besinika imbiko eyokuthi kulodubo lapha nalaphana.
Liboni ngani imizabalazo yenu leyi ingabe yancedisa yini ukuthi kube lokuthula koBulawayo?
Ye, sasingene emakhaya sangena lasedrobheni lakoBulawayo. Sazama njalo ukuthi silandelele impande lapho esibona khona okungani kungasuka khona ukuthi kube lokubamba. Ekugcineni sagcina sisebenzelana le-National Peace and Reconciliation Commission. Sibacela ukuthi sisebenzelane ukwenzela ukuthi laba abaphansi abasezigabeni labo bebhale njalo bezinikele ekuthuleni njengalokho kwakwenziwe zinkokheli ezazidlobelane eHarare okuthiwana yi-Peace Pledge. Sasesebenza nabo ngithi nangapha sisenza lokhu kade sithi ukuthula lunyararo ukuzinikela kupeace kucovenant enjalo. Njalo sihlanganisa le Peace Pledge kuma-provinces e-NPRC. Sisebenze kakuhle nabo i-NPRC nabanye abantu abahambe izigaba nalabo abama-political parties wonke ade buya ehlangana nathi bezinikela. Senza umthandazo singaqeda ukwenza khonoko.
Kodwa lake laxoxisana labo ukuthi bekhumisana umlotha abanye abalwayo.
Zikhona ezinhlangothi ebesizicela ukuthi sikhumisane umlotha. Lapha besibona khona ukuthi sokulokuxabana sokulengxabano. Besibalanda sibacela ukuthi asikhumisane nini umlotha njengoba ngikhulumile ukuthi thina vele bethi lohlelo lwethu ebesilulenza le National Peace and Reconciliation Commission. Lama bishops ethu labafundisi silwenze ukuthi ukhetho lungaki khona. Sanwenza ukhetho solukhona ngoba besinanzelela ukuthi khona kuhlanje singasebenza ukhetho olungaki khona kuzanceda ngoba sinanzelela ukuthi singamelela ukuthi kwenze ukhetho solukhona kuyabe sihlabe sesiphuzile. Baningi abantu ababecabanga njalo bengazwisani sakhulumisana nabo ukuthi ekugcineni nxa ukhetho solubuye lwedlula usala ulokhu ungumakhelwana womuntu lo oyakusilwanayo. Njalo abantu laba ngitho uyakhumbula ukuthi bonke bayabuya emabandleni ethu. Thina sikhetha ukuthi uvela kuluphi uhlangothi ngakho besikwanisa ukuthi sibahlanganise njalo thina emabandleni ethu.
Lo umfundisi uSeni Sibanda umqondisi womanyano weChristian Alliance sixoxela ekobulawayo. Amagqwetha amela umkhokheli womanyano weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa kudaba lokuphikisa impumelo yokhetho lukamongameli olusanda kuqhutshwa. Bathi sebebuthanise ubufakazi bonke obufunakalayo osokusele ikuya emthethwandaba waphezulu weConstitutional Court phakathi kwesikhathi esisemthethweni sokuthi benze lokhu. UMavis Kamausethulela lolu daba ngocweleyo.
Umkhokheli wequla lamagqwetha umnumzana Thabani Mpofu uveze lokhu emhlanganweni lentathelo izindaba eHarare wokwazisa ngesibanga asebekuso kunyathelo labo lokukhweza udaba lwabo lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli emthethwandaba weConstitutional Court.
Hayi, ilokuze namaphepha awe-court sesimalungisile sozabe sikhweza udaba lwethu emthethwandaba. Thina njengamagqwetha umthetho usitshela ukuthi uma singathali ngempumela yokhetho simele sithathe siyise emthethwandaba. Asile evidence lobufakazi obusengisa ukuthi into sime kanjani. Njengamagqwetha siyasitshela ukuthi amanye amagqwetha amajaji azakhangela ubufakazi, azakhangela ubufakazi azabona ukuthi bayobafula njani lolo daba.
Ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa uthi akusoze waphumelela ngoba bayabe sebekhweze udaba lwabo emthethwandaba.
Ngakuphumelela kule nto enjalo nebasikhohlisa nabantu abasikhohlisa bathe ngabala into zokuyenza njengokubonakala umsebenzi wezimbabwe. So bayabe sikhohlisa banika ithuba lokuthi basikhohlisa.
Isikhulumeli somkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance uDr. Nkululeko Sibanda obekulo mhlangano laye usole ukuhlukunyezwa kwenkokheli yalumanyano okulokhu kuqhubeka elizweni.
UPresident Chamisa uchilo kutshona kwayizolo ukuthi ukuhlukunyezwa kwabantu into emba ifanele ngenzakale kuleli lizwe. Watsho njalo ukuthi wakhulumisana nabantu abaningi amazwe abaningi asephumile njalo abo European Unions even people in Africa sebeqalisa ukuthi hayi ukuhlukunyezwa kwabantu kakume. UPresident Hun Chamisa uthola ukusekelwa ilizwe lonke United Nations bonke besithi hayi ukuhlukumezwa kwabantu kufaneleke kume ayisiyo indlela esingakha ngayo ilizwe lethu siya phambili.
USibanda uchaze ukuhlukunyezwa kwabantu balabo abesaba ukuvezwa kobuqili obenziwa yinkokheli yeZANU-PF kumpumela yokhetho esiphikiswa edale.
Besaba khona ukuthi abantu bezimbabwe bayakwazi ukuthi ngabavotelanga izani. Ngakho njengoba izani isazi singabavotelwanga bazama ukuthi baqhubekele phambili bebusa ngodlame ngokuthi besabisa abantu ukuthi hayi lingabuzi ukuthi indaba sisemandleni thina singabavotelwanga. Siyakwazi ukuthi bazame ukuthi balebe lokho besembusweni.
Umpofu uthe ebuzwa ngobufakazi abalabo bokuphikisa impumela yokhetho akathandanga kuyiveza kanye njalo lokuthi kuyiwa nini emthethwandaba. Uthi kodwa lokho kuzokwenziwa phakathi kwensuku eziyisikhombisa kusukela ngelanga lapho abikwe ukuthi unqobile ukhetho ebethwa ngegama lungakhwezwa edale lolu daba lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli lwamhlaka 13 Ntulikazi olwabetha umkhokheli webandla leZANU-PF umnumzana Emmerson Mnangagwa ukuba walunqoba kuyabe sekumiswa ukugcotshwa kwakhe luze luhlafunwe ngabahluleli. Ngimene iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ukusenjalo umbiko esanda ukwamukela uthi umnumzana Dendai Bithi siphathamandla seMDC Alliance njalo engumkhokheli welinye lamacele ebandla le-PDP ngaphumelelanga ukuthola obuphepheli obe-asylum eZambia lapho abebalekele khona. Umphathintambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe oweZambia umnumzana Joseph Malanji ubikwa esithi umnumzana Dendai Bithi uvalelwe eChirundi ngoba izizathu zakhe zokudinga ubuphepheli azeneli ukuthi abuthole. Kubikwa kube le ngxabangxoza emngceleni weZimbabwe leZambia lapho ibutho leZimbabwe ebelizama ukubopha umnumzana Bithi kodwa wahlaba umkhosi wahlengwa izizalwane zeZimbabwe ebezilapho. Ibutho libikwa lihlulekile ukumbopha umnumzana Bithi ngoba esechaphele kweleZambia lapho elingela amandla khona okwenza lokho. Go live talk lamhla lokho sigcile kumpumela yokhetho langeviki edluleyo. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangile ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Kabila wele Democratic Republic of Congo uthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli lonyaka, lanxa kuke kwaba lembiko yokuthi angephula iziqondiso zesisekelo sombuso esimvimba ukuthi ancintise okwehlandla lesithathu. Ubikwa njalo ukuthi uzasekela owake waba ngumphathintambo wendaba zasekhaya ozamela ibandla lakhe we-Emmanuel Ramazini Shadary. Inani labasebefele engozini yokuzamazama komhlaba okwenzakala esihlengeni se-Lombok kwele Indonesia ngesonto selifike kwaba likhulu lamathumi amathathu lanye. Kuhlandla lethu lapho esikhangela imibono yezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, namhlanje sixoxa lomnumzana Khudzai Samaita, yena osipha umbono wakhe ngakubone kusenzakala ngesikhathi sokukhetho njengoba ebeseZimbabwe ngeviki edluleyo. Asimuzweni exoxa lo Mike Hove weStudio 7 esesigabeni seIndiana khonapha eMelika.
Ekhaya isimo simanga kuhle. Okokuqala ngingathi nje into enhle ukuthi abantu baseZimbabwe, they are just peace loving, they love peace, they want happiness, and so bethanda ipeace kunjalo. Sebediniwe, sebebekezele kakhulu. Yazi umuntu engabekezela uyafika lapha aphelelwa khona, ngoba everything is just upside down, everything is not normal. Abantu abasebenzi, abantu baphila ngokuzama ukuthengisa and so forth, so impilo yakhona iba nzima kakhulu kibo. Ngalokho abantu sebediniwe nje, sebefisa ukuthi ngabe impilo zabo ziyabangcono.
Awungitsheleke mnumzana, yini umbono wakho mina ngokhetho olusanda ukudlula?
Ya, ukhetho lona belu quite obvious even before elections, ngoba mina ngihambe khona ngale isikhathi sisasesiningi way before elections ngaze ngaregister. So abantu beku obvious ukuthi people want change all over the country really, ngoba bengitravela ngihamba endaweni eziningi ezishiyeneyo, kubo Bulawayo, kubo Plumtree, right in the far rural areas, kubo Mpandeni, ngahamba ngaya kubo Chivu Mashingo. I was even in Chirezi. People there are tired. Abantu beku clear ukuthi isimo siyayikampaignela i-opposition, and so people wanted change.
Abantu bona bathini mayelana ngempumela yokhetho? Bayathakazelela na ukunqoba okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa?
Yes, abantu abaningi bebefuna ukuthi ngabe kwangena uChambisa. Kodwa ngombono wami, abantu baseZimbabwe ke bayaba lokwesaba, basikelwa luvalo lokuthi singabe lokho siphikisana kuyagcina sokuliwa sokusiba lezimpi. Ngokubona kwami, abaningi ikakhulukazi ngaphandle kwaseHarare, they are just saying, you know what, let's just move on.
Isimo besibe njani emaphandleni?
Abantu basemaphandleni badangele labo, ngoba kuyabamangalisa ukuthi hawu kanti siqanjelelwana amanga kuthiwa sivotele iZANU PF thina sibe sikwazi ukuthi iyasihluphekisa. At least kulezo ndawo mina engihambe kizo, abantu bamangele nje ukuthi indaba ema-results abo etshengisa ukuthi bavotele iZANU PF kodwa bona bengayifuni.
Emaphandleni bekulokuthula na?
Emaphandleni mina lapho engihambe khona bekulokuthula kakhulu. Lapho engagcina khona, because I drove from eChivu, ngadlula kubo Beatrice, ngama futhi eMontoro, ngaze ngayangena eHarare. Lapho engihambe khona mina ngithole kulokuthula kakhulu sibili, but abantu ezinhliziyweni bayabila.
Ulathi isiluleko naso kunikeza izizalwane zeZimbabwe?
Ya, into engayisho mina ukuthi abantu ababambane, baqinisele, bengaphangisi ukugive up, futhi bedinge uncedo from the international community, besebenzise yonke yonke into abangayisebenzisa ukuze ilizwi labantu lizwakale, ngoba Into eyenzekele lapha na ukuthi ivote yabantu has not been considered. Umnangagwa has been going around ekhuluma yena sithi the voice of the people is the voice of God. Now that the people have spoken, why won't he listen? Because clearly udliwe kulolu khetho yikho sebesebenzisa ubudlwangudlwangu, but abantu abathabanga. Wakho wakubona ngaphi ukuthi umuntu uyawina ukhetho abe ngumongameli kodwa kungabi khona ukujabula, abantu bazithulele. Thina into esiyaziyo, ngangikhona futhi mina ngoNovember ngesikhathi kukhitshwa uMgabe e-town eHarare, kwaba khona ukwesasa lokwenama abantu bethokozela ukuthi uMgabe sehambile. Bekumele ukuthi ngabe sikubonile futhi lokukhathesa. Ungena kukaMnangagwa stopped people from celebrating. Abantu were in the mode of celebrating, bekhangelela ukuthi becelebrate but kwehlula. So mina into engikhuthaza abantu baseZimbabwe ngayo ukuthi beqhubeke bemanyene futhi bengagive up, besekele iMDC yona le abayivoteleyo. Bengacabanga ukuthi sokuphelile lapha ngoba bengayenza njalo kuzofanana layo yonke le minyaka esidlulekiyo yokuthi abantu bayaqhilibezelwa kodwa bekwamukele.
Lo bekungumnumzana Khotsayi Samaita, isizalwane seZimbabwe esihlala eIndiana khonapha eMelika.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium waves 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Iningi kobulawayo lithi liyakhathazeka ngokuthi kungakhethwa umeya waleli dolobho ongadabuki khona kobulawayo. Kule hunga-hunga lokuthi njengoba abe-MDC Alliance benqobe kukhetho ngeviki edluleyo, yibo abazakhetha umeya. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu bakobulawayo baveze ukukhathazeka kwabo ngokuthi leli dolobho likhokhelwe ngubani, bethi yebo abokuza bangene ngenkani kukhetho ngoba ibandla likhokhelwa ngabantu bokuza, kodwa akutsho ukuba le council isingakhokhelwa yibo. Isikhulumeli se-council yaleli dolobho uNkosikazi Nesisa Mpofu uchaza ukuthi ngubani okhetha umeya uma kulandelwa isisekelo sombuso.
Cetisa ukukhetha umeya singathi it's in terms of section 103 of the Urban Councils Act chapter 29:15. Siubana njalo lo mthetho section 277(2) of the Constitution of Zimbabwe unumber 20 of 2013. Umthetho lo uthi khona emhlanganweni wokuqala owe-council, nxa sithi umhlangano we-council sithi umhlangano wokuqala wama-councillors uchairwa ngu-provincial administrator. Kulo umhlangano ama-elected councillors ayakhetha ngaphakathi kwabo umuntu oyi-one ozaba ngumeya, bekhethe futhi omunye ozaba ngu-deputy mayor. Siyananzelela ukuthi emhlanganweni lowo u-councillor oyi-one ule-vote eyi-one. So
ethi zikhona iziphathamandla zekhansili ezithile ezingena lomhlangano kodwa azivoti, kuvota amakhansila kuphela.
UPA uyabe phakathi kumhlangano who's the provincial administrator gavoti, uya chair umhlangano kumbe singathi ngo obamba umhlangano lo in terms of ama proceedings. Bese silandelela futhi uthi town clerk uyabe khona kulomhlangano, phinde kube lo chamber secretary osingathi nguye oncedisayo owe council management xa siyenza ama meetings, uzabe ekhona encedisa ngama logistics njalo ethatha i record of izinto ezenzakalayo. So chamber secretary provides secretarial service to these meetings but is not an active participant, njalo lo town clerk does not vote for the mayor.
Olwena amalungelo oluntu umabhalane jikelele webhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uchaze ukuba kulusizi njalo ibudelela ubulawayo
kungabe kulusizi njalo kuyokudelela abantu bakobulawayo idevolution abayikhulumisa abakhuluma ngayo ithi wonke umuntu endaweni yakhe umuntu obuye kobulawayo elanda umsebenzi kalanda umsebenzi ubukhokheli bakobulawayo ngabendawo yakobulawayo abangabantu besiNdebele
evumelana lofuzwayo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Hanganani Ndlovu uthi okwenzakala ekhansilini kubi
kubi ngoba sebeletha into esingayifuniyo ukuthi khona isizwe sakithi sikhokhelwe ngamashoni abantu esithi bayasihlukuluza njalo thina njengabantu bakobulawayo saphambanise ekuqaleni ukuthi si-elekthe umuntu olishoni ukuthi uzangena as a candidate kukhansili yiko lapho abantu bakithi lathi lapho esirongo khona asifundeni ukuthi nxa kubuya inhlelo sibone ukuthi umuntu wakithi ngokuzalwa ngegazi owesizwe sakithi emathebeleni nguyokhokhela kungangcono kube ngumuntu esitongeni ngoba yinzalo yakwethu athi lokho ukuthi siyathatha abantu bemashonaland ukuthi basikhokhele siphinde sisole futhi thina kwinto esibakhethileyo sukela namuhla ngithi abantu bakithi bonke bemathebeleni kuzo zonke inhlelo kumele sikhethe inzalo yemathebeleleni athi abantu bemashonaland
umnumzana Dumezweni Sibanda uthi lokhu kungaphazamisa kakhulu inhlelo zokuthuthukisa ubulawayo
lokho kuyaphazamisa kakhulu inhlelo zokuthuthukisa ubulawayo plus kulamalo kichamadala ntsebaliselo makhokhoba mabuthweni iminyela okumele city council kube yiyo etheka over ibonto amalokishini yalongisisa indaba yesihluphayo but naso kuyabuya umuntu ovelela le ongela bo 10 years ehlala kobulawayo kala know how which means into ezinze zabuyela
umanyano wamabandla akwi MDC Alliance athethe zonke izihlalo zekhansili kobulawayo ezingamachumi amabili lasifica munwe munye njalo balesandla esikhulu sokukhetha umeya imibiko esithe yafika kuZulu ikhomba ukuba kunabanqobayo abangasuki kobulawayo abathi bafuna leso sikhundla okusolwa nguZulu kanye namanye amalunga amabandla eMDC Alliance angamakhansila ale ukuba amagama abo alotshe ngoba kungadala umsindo omkhulu wobulawayo ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Ilunga ledale leSenate khonapha eMelika elilunga njalo lekomiti ebona ngobudlelwano lamanye amazwe omhlaba uSenator Chris Coons owebandla lamaDemocrats wethule umbiko wokusola udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho lweZimbabwe ngeviki edluleyo uSenator Coons uthi ngiyubhekile umumo okhona eZimbabwe njalo ngikhathazekile ngembiko ethi udlakela olubangelwa nguhulumende lokhu luqhubeka abantu bebotshwa amahlayana abanye bethunjwa uhulumende kumele abone ukuthi kuyamiswa ukuhlukunyezwa kwabantu uqhubeke wathi ukungezwani okukhona ngempumela yokhetho kumele kulungisiswe ngokuphangisa kungela kulwisana kulandela imithetho yelizwe njalo kunanzwa amalungelo oluntu uSenator Coons uthi ukhathazekile ngokuhlukunyezwa kwamalunga awe MDC Alliance ngabebutho uthi kunje nje umnumzana Dendai Bithi kuthiwa ubochiwe emngcelweni weZambia leZimbabwe wathi uhulumende weMelika uzabamba ngamandla uhulumende weZimbabwe ukuthi ananze amalungelo kamnumzana Bithi labanye bakhe abavalelweyo Ukuze phetha indaba zethu zanamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Umbiko esanda kwamukela uthi umnumzana Tendai Bithi isiphathamandla seMDC Alliance njalo ngumkhokheli welinye lamacele ePDP unxitshiwe ubuphepheli obe asylum eZambia lapho abebalekele khona. Ilunga leSenate kwelemelika uSenator Coons usola udlakela eZimbabwe. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.